ye abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engikade ngingayikhangelelanga ilanga lonke namuhla bentobha izinto ebantwini lapha izigqoko amanzi amahewu ama-gloves ukusebenzisa ingubo into zonke ezinjalo so ya kuyahamba sizo
manje kuzahamba nini khonale ebantwini bona labo abadinga uncedo
kayelo ukuthi kusasa sikhule kuzokugcina then ngonye Tuesday sizakuhambisa eHarare ke Mission Miracles lapho ke aba esikhayelele ukuthi bona bazabe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadinga.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
Hayi, wonke umuntu nje, kulabo dokotela, kulabo nesi, kulabatitsha, kulabantu bechurch, kulabantwana besikolo and ordinary nje citizens. So it just cut across, you know, even the umuntu wonke umuntu odibekela la yakutshela ukuthi hayi ngamntanami nende 2 kg yempuphu yike ngicabanga ukuhambisa onto esicaphulo sami lesi ubanike so it's just everyone akula ngingathi kumbe a particular group of people wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho alapho.